Inhlanganiso liqinisile ukuthi kuyonakala ezimayini lapha. Siyakubona njalo nje ukuthi egolideni lapha bayabulalana abantu, kuyadlwengulwa abantu, kuyatshiswa izindlu, kwenziwa izinto eziveza ukuthi kule mpi enkulu kakhulu eqhubekayo. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi igolide yilo elileta inotho phakathi kwelizwe, nxa ngabe ke kuliwa kulo libangwa akugejwa ngendlela efaneleyo, liyalahleka ke eko empini zona lezo inotho. Iyalahleka akufi nje abantu kodwa kufa lomnotho ngokuba phela nxa ngabe igolide lingasangenanga kulokho okuzazuzisa ilizwe kutsho khona ukuthi lingena emakhoneni elingasoze lithutshe khona selithuthukisa ilizwe ngakho ke baqinisile ukuthi kuyadingeka ukuthi masinyane kulungiswe konke okulakalayo khona ngale kuphele udlame kuphele udlakela esilubona khona ngale ezimayini
Inhlanganiso le ithi njalo uhulumende kumele aqoqe abemba igolide bengamalunga azimeleyo balethwe ndawonye basebenze ngokusemthethweni njalo basebenze ngendlela esegcekeni Singathi ngendlela abaqhuba ngayo umsebenzi kathesi kabaqoqekanga yini
Kuningi okungahambi kahle ezimayini lapha akuqoqekanga ngendlela esemthethweni okuningi kwakhona yebo kubili okuthathu kungabe kuhamba ngendlela esemthethweni kodwa kuningi kabaqoqekanga kahle ayadingeka ama-cooperative amankampani abahlanganisa bonke abezimayini ngokuhlukahlukana kwabo okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi uhulumende abone ukuthi igolide liyangaphi abone njalo ukuthi umthelo uyangaphi okwakhathesi abaphethe ezimayini yilokho esingathi ngama gold baron kumbe abathile abalamandla okukontrola yibo abangabanikazi bobugebengu obuqhubekayo ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akwenze konke kube semthethweni kube segcekeni ukuze kuzuzise uhulumende labantu beZimbabwe imali okwakhathesi yibugebengu nje izimali eziningi zihamba zilahleka zisiye ebantwini abalutshwane abenza ubugebengu